So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uEvans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 8 Mabasa 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe-candidate selection. Okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i-candidate vetting. Kulaba sola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu ye-Gold Mafia ekhitshwe umsakazo we-Al Jazeera ngemva kokubika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kule filimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni. Kuhlelo abaculi bethu, namhla silomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisuthisekile ngendlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lwe-candidate selection. Okwamanje seliphakathi kokuhluza labo abakhethiweyo i-candidate vetting. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalos Siziva uchasisa kabanzi.
Yethina njenge-CCC lokuthaba kakujabula kakhulu ngendlela i-nomination process ethambe ngayo ekukhetheni laba bazasimela bengokansela edalela eParliament njalo zasimela engumongameli ekukhetho oluzayo. Silokujabula ngoba kuphume abantu abahlukehlukeneyo abevela kunhlangothi ezijene ukutshengisa ukubana le inhlanganiso yabantu kubona kulabo ntanga, kulabo mama, kulabadala, kulabantu ama-different races, kulabantu ke abavela endaweni ezijene of different cultures. Kubana hayi le inhlanganiso yabantu lokujabula kakhulu kulama ovethi kulabantu bonke ke ama generations achiyene ukutshengisa kubana inhlangano yabantu abavela ema church laba chechene abazamela ke inhlanganiso yethu kukhetho luka 2023.
Selingena ku process elithi vetting liyabe lisenzani njalo lizayigqiba nini?
So okwamanje sizabe singena ku vetting process, siqala i vetting process yethu ukubana siqhubekele phambili ngehlelo yethu yokugcina yokwenza ama citizen caucus ukubana sikonfirme laba ke abane umnethu ukuze kugcineni siphume lama candidates ethu azamela ibandla lethu le CCC.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change esixoxe laye eseHarare. Basola uhulumende ngendlela aphathe ngayo udaba lwefilimu ye-Gold Mafia ekhitshwa ngumsakazo we-Al Jazeera ngemva kokubika ukubana usebambela impahla labo abakhitshwe kule filimu abaphatheka kunkohlakalo yokuthenga lokuthengisa igolide okungekho emthethweni kusetshenziswa imali ezingcolileyo. Ifilimu le isithinte abantu abaningi abagoqela umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe.
Njengoba amaNdebele sitsho ukuthi sizwe elikantulo, okwakuqala okwaphumayo ukuthi uhulumende waphuma ezonde kakhulu ukuthi kufakelwani lowo mbukiso we-Gold Mafia. Okwakusenza abantu becabangela ukuthi uhulumende kade engafisi ukuthi imfihlakalo leyo yazakale kuZulu. Kodwa uZulu ubekwazi lokho. Wathi kuhamba futhi okhuluma emele umongameli, u-Deputy Secretary uGeorge Charamba, lapha ekhuluma ku-Twitter. Wathi ngisishona wathi saka muchaita say okuthi ukuthi njoba selikwazi manje lizakwenzani okutshengisa ukuthi lobo into le kade sizazakala engaze zonde engaze bekwazi ukuthi kuyajontshwa ngendlela enjalo uzulu uzakwenzani. So nxa uhulumende sebuya esesithi usebamba izimali befreeze ama assets bevala ama bank account abantu laba abakhulunyiweyo Simon Rutland, Low Hubert, Angel Mutsanire. Abantu abasakukholwa ukuthi uhulumende kambe uqinisekile ngoba ekuqaleni vele uhulumende yena kade engafisi ukuthi kwazakale ukuthi kule ndaba enjalo yenzakalayo.
Manje kuyiwa ngaphi sisuka la ngoba uhulumende uthi yikho sekwenzile utshengisela ukuthi ukhululekile yena and uyabopha izigangi kumbe abantu abaphatheka kunkohlakalo.
Esesikwazi ukuthi ilizwe lakithi leZimbabwe selibe lihlazo emphakathini eAfrika umhlaba wonke jikelele njengelizwe lapho sebenzi labakhokheli bakahulumende abasebenzelana lamasela ukuthi kutshontshwe igolide elizwe. So lokho yinto uhulumende azama ukuthi ayivale kwi-international community emazweni aphetheya ngokwenza nje lokukhuluma izinto eziza yenza abantu becabanga ukuthi hayi uhulumende usezigeza kulelo cala.
Umnumzana Thabanginare yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye eseBoston khonapha eMelika. Sibuye saxoxa lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF njalo wakwamela itsholotsho edale leSenate.
Abantu labo batsho njalo bathi kuvalwa abantu amehlo yadanisa mamazala ngoba eqinisweni lonke nxa sikhangela asike sithini abantu babekezele abone ukuthi kuyini okwenziwayo ngawona lowo msebenzi osiqalwa nguhulumende ukuthi ugezise labo abatholakala bephatheka kulo daba lolu lwe-ndaba zegold lekusmagla igold lokukhulunywayo okuphumayo. Ngokunjalo asithini thina sike sibekezeleni ngesiboneni ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Nikeni labo abacubungulayo abalandelelayo udaba lolu asebenikwe wona lowo mlando ngohulumende ukuthi badingisise baxwayisise lokunoku kwenziwayo emzamo esiyenziwe ukuthi kubande impahla zanabo zabona abatholakala bephatheka kulolu daba. Ngokunjalo-ke ngiyakwazi abantu abasela ukubekezela abalakho njalo ukubekezela kwabosho kwabalika mhlawumbe banezizathu zabo ebakubonile emuva okunye kodwa okokathe asikhangeleni khona okukhona sibonile ukuthi uhulumende uzalibamba njani lolu daba.
Inkinga ekhona lapha Gawule ukuthi uhulumende waqala waphika wathi hayi akulanto enjalo ifilimu le ngeyamanga ki sebesithi ye hayi sizajezisa laba abaphatheka kwikho yikho abantu sebethola kunzima ukuthi bakholwe kuphi.
Ye okukhona yikuthi uhulumende kwakungabanye abantu bathize ama-individuals njalo ababezikhulumela umbono wabo hathi uhulumende i-position ekile kahulumende ilethwa ngusomlomo kahulumende ongumama uminister womonica mtsango lo nick mangwane yibo baletha imibiko eqondileyo ngokuthi udaba lolu lumi njani ngoba umonica mtsango uyabe sekhuluma into udaba abalwethule osokunqunywe i-cabinet yikho kumele kuphuthi kukhangele hhayi thi abanye laba abanye ababezivelela emawosweni ebhawa ababezikhulumela imibono yabo bekhuluma into zabo ezithekileyo kumbe bekhuluma into ezizisa abanye abauzulu ubuhlungu.
Othintwayo kumbe okhulunywayo kakhulu nguHubert Angel lo onguye okhanya ezithi ungu-ambassador at large ukhombela umongameli welizwe laye uzafrizelwa yini ama-assets u-Angel wakhona kanye lo mongameli mnangakho.
Akula muntu okukhona yikuthi upresident wa-appointa uHubert Angel kuthithi nguye njalo ngokuthi ngokum-appointa wakho umongameli uyezamthathela inyathelo njalo lokuthi ngahle mthathela inyathelo kunjalo kuthi umqotshi umsebenzi kodwa lapha kusekuqotshi umsebenzi kuphela kodwa kulokuqwayisiswa nokudaleka kwamacala endaba zenkohlakalo zimeze ezikhona kube sekushithi ngokunapho sokumele abantu laba bathathelwe ama-assets abo baphinde bethathelwe sibezele ama-assets abo baphinde njalo babotshwe yikho okuqakathekile kumele kwenzakale kibo nangendlela uhulumende sekuhlele ngayo.
Lapho ubona umongameli Mnangagwa ezaphuma emsulwa kudaba lolo
uvele abantu baningi abantu abasebenzisa ibizo likamongameli nxa besonta besithi umongameli kunje umongameli engadli lutho umongameli ungcoliswa ngumuntu wonke esebenzisa ibizo lakhe abanye bayenze izinto ezimangalisa njengosizo umuntu esithi uyabhadalisa umuntu ukuthi ayebona umongameli wakubona ngabi kokuthi uyahambisa umuntu kumongameli umongameli uyabe engakwazi ukuthi kuhle konke uyabe engawazi lutho ngakhonokho kumbe ukuthi bahambe besiya ntshontana senza besebenzisa ibizo labo kakwazi.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF esiyixoxe laye ekobulawayo. Abantu abalichumi 10 ababhubhe engozini yomgwaqo echiye njalo kulimele abangamachumi amathathu lanye 31 izolo ekuseni eningizimu yedolobheni leHarare emgwaqweni weMashingo. Amapholisa athe lingozi yenzakale ngo-6 ekuseni lapho iToyota Caravan kombi ebithwele abantu phose abangamachumi amabili 18 engqikilane le minibus yona ebithwele abantu abangamachumi amabili lambili. Abalimeleyo bathwalelwe ezibhedlela semvuma leGweru.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampabafu.
Imuli yakondlovu eMawane eGwanda idinga uncedo ngemva kokuba umuzi wabo ubhihlizwe ngosakhulayo obesethesa omakhelwane bakhe icala lokumnyeya. Umndeni wakondlovu usuhlala egcekeni kulandela ukubhidlizwa komkhulu lezinye izindlu. Amapholisa adinga umsolwa uJasper Sibanda kulandela lesi sehlakalo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Umsolo uJasper Sibanda leminyaka ekuzalwe ngamachumi amabili lantathu kubikwa ukuba utheleke emzini wakondlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana abalapha ekhaya ngoba bemnyeya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe enanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho ke umsolo aqale ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye leyinye impahla endlini waza wasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UManlov uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akula mota. Uthi usele esegcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngisahlala ngaphi labantwana. Ngilala labo khonapha esikweni. Ngilala khonapha esikweni. Khonaphana lapho imula khona kubasa umlilo. Lapho ngilala labo khona. Ngihlala labazu nomntana mina lo nomalukazana. Sikhalela ukuthi sithole lapho kuhle sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi imbiza. Imbiza ngezabo makhelwane. Jo even one wona umgani. Asizike umgani yabo makhelwane. Ubulele yonke imgani. Khathesi kuyagodola. Uzasitela ngaphe ngube zinike zokuthi kwanisa abantwana ukuthi bagudumane.
Umsolo akubikwa wabulala njalo amafasteli wawisa lo mnyango kankosikazi Regai Chumba yawonda sedinga laba exabana labo.
Ndika womakhelwane wonke. Lami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka sisiya komakhelwane. Jesuka ngayo. Ikuqonda ke enzini wami. Yizo shaya isivalo uthi vula wena vula ubafihlelene abantu lapho washaya isivalo shotwa shaya isivalo sasavule thetho longala umuntu shothi wabengenela impahla imbiza imiganu konke amawindi ebulala kungizisa ubuhlungu ngoba ukuthi angonile kangaka ubembanisana bangaze ngikhulume laye ngisho langelanga lolu
ukhansila kwa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi zakhamiza amawane zisele zingelamathe ulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo ubona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale ndlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma laye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mjaji oyemawane ozelwe bona kodwa waba yisiphofu ngomnyaka ka-2020. Oleminyaka ekuzalwe ngamachumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza udubo abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kawo aqalisa ngo-2020 ebuhlungu elakaright leyaqala ngobuhlungu. Cina ngisiya e-Richard Morris. Bengifake emthinini be-checka nje bembhalela imithi. Ngisiyathenga e-pharmacy ngithela. But nxa ngifika lapha esibhedlela ngeke ngibale ichati leya yama-letters kuhle. Kusiya evala waqala ukuvala lele lika-left. Lele lika-right lakhona lona elalibuhlungu lingakavali. Ngokuya ngo-November bese lele lika-right lalo lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi bathwela amagabha avuzayo. Loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe xa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anikise ukudla kokuphela kuzokwenza. Kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu. Kodwa andiyabona kathi amagarden ngeke ngithelele amanzi aphela. Uma ngingaba nenkukhu, ufi inkukhu ngiyakwazi manginceda. Kumbe ingulube kunganginceda. Into engibona ngani zingazikwanisa ukuthi zincede. Ngizuze lapho engizidingisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili. Balako ukuxhumana lo kansila kwa 13 eGwanda, umnumzana Miklas Ndlovu. ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemawane ngiAlbert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lonkosikazi Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho. Sicubungula uhlelo lokukhethwa kwabazancedisa ukhetho oluzayo bekhethwa ngumphakathi hatshi ngama-primary elections ajayelekileyo. Kambe abesifazana abaningi bengangena na ngalolu hlelo ezikhundleni zokuncintisa?
Uhlelo leli elokukhetha abameli sibona ukuthi kulabo mama abathize abaphumayo abaqanjwa ngabantu. Into enhle ngohlelo lolu yokuthi umuntu lo muntu lapha ahlala khona kumbe kuvillage kumbe kustreet uphiwe ithuba elokukhetha inkokheli ayifunayo. Yikho nje sibona omama labo bayaphuma loba nje khathesi asikaboni inani elokuthi bangaki.
Ukuza hamba njani kusigaba lesiyana esephalamende eseproportional representation esabomama labo bazakhethwa njengenhlala yenza yini kumbe lakho kuzasetshenziswa olunye uhlelo ukuthi bakhethwe?
Uhlelo lokukhetha abeproportional representation liphosa lifani laleli elokukhetha oMP lokansela kumbe upresident. Uhlelo lolu labo abantu bayanominethwa kumavillage lama-street, abantu bayenelisa ukuqamba ukuthi umuntu abacabanga ukuthi ozabamela kuhle esigabeni sabo ngubani, besinike amabizo. Yikho nxa amabizo lawo engaphuma so sesizahluzisisa njengebandla sibone ukuthi umuntu lo oqanjiweyo uyenelisa yini ukugcwalisisa lokho esingathi ngama-requirements ethu ukuthi umuntu ebe yi-candidate kumbe ama-requirements lawo abehlele ngumthetho woku-constitution kumbe woku-electoral act. Then sesizayenza i-ranking system yethu njengebandla sibone ukuthi ongamela ngubani kubomama e-parliamente njenge-PR kumbe le-senate. So le sizayenza internal i-process yethu sikhangela ukuthi sesirenka ukuthi umuntu othole ama-nominations amaningi ngubani, njalo sesizahambisa kuhlelo lokuthi kuma-citizens caucuses lapha abazakuma phambi kwabantu bekhuluma ama-manifesto abo lokhu abakuthi abazakwenzela abantu. Sesizazama i-consensus sikhangele ukuthi amaphepha babasinike wona in terms of ama-qualifications abo ami njani, njalo sikhangela nalokhu ukuthi ngade besenza ama-manifesto presentation ba-presente njani. Sincedisana lozulu, yinto yokuthi abantu bavumelane ukuthi hhayi lo usebenze kuhle kumbe hhayi lo ubuke wamkhutha ngaphi. Njalo lapha yikho kuzaba khona lo msebenzi we-independent commission lama-stakeholders.
Lona uhlelo lolu luqhubeka njani? Abaningi bathi mhlawumbe akusoze kube kuhambe njengokuba kuhleliwe, kuyenzakala ukuthi abakhokheli befake labo ababafunayo ezikhundleni. Lungcono yini kulaloluyana olwama-primary election?
Into enhle ngakho yokuthi sihamba kuma-village kumbe la kuma-street lapho kuhlala khona abantu sibabuza ukuthi ngubani lo elibona ingane ozayenelisa ukulimela ephalamende kumbe ecouncilini kumbe ngupresident. So i-opinion yabantu phansi fula siyayithola, unlike kuma-primary election lapho sikuyabe kuthiwa abantu kabasubmit ama-CVs kutshelwana liboda abanye kabatshela ukuthi ama-CVs ehambisa. Nxa kuhanjiswa base bekhangela ukuthi kanti ohambisileyo ngubani, olemali nguphi, thengela
izindichi ezamaplastiki kumba amankomitsha amaplastiki ukuthi bebavotele kuma-primary election. Manje anakho iprocess leyo, umuntu lo muntu wonke ulethuba lokuthi akhethwe. Yikho sithi iprocess leyo inuka unika wonke umuntu ithuba elokuthi akhethwe ukuba yi-candidate, njalo lo muntu uphiwa ithuba lokukhetha inkokheli azifunayo.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shiwetenga, isiphathamandla sebandla le-CCC esibona ngokuqhutywa kwenhlelo sokhetho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Yilami isithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga ngohlelo luqondane labe sifazane. Njengenhlala yenza olulandelayo uhlelo siluphathelwa nguChris Gande, liphuma lendaba.
Lingali tshona njani isulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP.
Linjani babu Gande labalaleli? Ye, siyananzelela ukuthi ama-political parties anjengabo ZANU-PF labo-CCC baku-election mood already ngoba sebeqalile ukukhipha ama-candidates abo. Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mood, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe, lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumuntu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kuchoni ukuthi bazimele baphume kwele Zimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke, sizobamba kakhulu indima yama councillors nama members of parliament. Siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMnyathi River eKhwekhwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza iZANU PF labo CCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babumoyo, libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kwele Zimbabwe? Liza kwenza njani?
Yebo babu Gande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe, ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela i-border ye-South Africa leyeBotswana, le-South Africa. Kwathi ngo-1888 wasayinela i-border ye-Ramakgwebana naBotswana Plumtree. 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls. Ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler. Kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza. Beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKhwekhwe, besiya kumathebelele ndi yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela kela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasishaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani? Hayi, ngezi ngesikhathi ngezikhathi siya phambili umkhomba ndlela sizayo yendlala lingakhohlwa ukuthi revolution yabantu ono ngamamasizi kathesi MRP ibhizi safundisa amamasizi ngokuqakathiya ukuthi babezazi identity yabo ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamandebele kodwa kusenziwa ngabamhlophe yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi ongadingini odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lama phases wonke okunye ngenguphawu lokwamandla okumqoka ukuthi sibhizi siqoqa amamasses siqoqa abantu bakithi sibatshela ngokuqakatheka ukuthi hayi ilizwe lethu alibuye emasisweni sesilifuna liphelele sehlukane labantu besishoneni abezimba
lo ke bekungumnumzana umqondisi moyo umkhokheli webandla le MRP ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngevikezayo sikhathi sinye lila
Siyabonga Chris Gande. Sizigqiba ngohlelo wabaculi bethu. Namhla silo Shadrack Moyo ocula irumba njalo dabuka esigabeni seMachinge ePlumtree. Uhamba leqembu le Injabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha elesine. Untunkanile Nkomo weStudio 7 usipha loludaba.
Ngokuqala ngizathanda ukubingelela bonke abalaleli beStudio 7. Lapha emculweni sengilama album amane ngibala la lephuma manje usondela le single eyodwa.
Uyoba kube komuvi ngosuku lokwahlulelwa. Uyomisele umsebenzi wezenzo zakhe. Kamalika chiso lipela kuti Lifuta ngolaka indeweza kestweli nchukutelu Uyoba kubi kumubi ngosuku lokwa chulelwa Uyobi selu msebenzi wezenzo zake
Abafuna umculo wakho bakuchuma njani?
Abalaleli bengangithola ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythms kumbe bedinga kuShadrack Moyo. Babuye bengithole njalo kuYouTube bedinga Injabulo Classic Rhythms. Kanti njalo ngiyatholakala kuWhatsApp. Inamba zeWhatsApp zithi +263 777 922 071 +263 777 922 071 iko lapha abalaleli abalandeli abangithola khona
iwapi amazwi owachiyela abalandeli
amazwi engawachiyela bonke abalandeli ukuthi indima yomculo indima enzima kakhulu njalo ifuna abantu besichase ngokuthenga ama USB ama CD kuze siqhubekele phambili siyenza umculo ongabafundisa ongabaduduza umculo ongabajabulisa ngiyabonga
babikelena abantwana abancediseni bafundiseni bengeqise
Siyabonga Ntungamile Nkomo namhla belomculi uShadrack Moyo ocula irumba njalo odabuka esigabeni seMachinge ePlumtree leqembu Injabulo Classic Rhythms Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhla mthwakazi omuhle olivalelisayo yimi owenu uGaino Gumede Saidi ngise Washington DC lilale Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.